Hayi lezi nsuku ukanye ngathi soko soku right abantu sebethula ukudla impahla lokhunye ama roads sebevulile amanye ukuthi abantu bakwanise ukuhambisa ukudla.
Lukhona uncedo eliluphayo yini oluqondane lokwenqabela imikhuhlane engaqhamuka nje efana lecholera, omalaria leminye?
Ye, akhona amanye ama-organizations bayenza for lokho. Njengama-Doctors Without Borders bakhona khona ngale, yibo ababona ngendaba ze-health.
Lapho selihambe khona singathi bayakuthola mpela ukudla, abantu bayaluthola lonke uncedo abaludingayo?
Ye, abaningi sebethola uncedo.
Inqali khuluma labo bathini, kukhona okunye abasilela ngakho?
Okuningi obakufunayo ikudla ngempahla.
Bese sike sezwa uhulumende sithi yena kwezinye indawo abantu bazahle besuse khonapho bedingelwe ezinye indawo zokwakha kakutsha. Kuyini eselikubonile? Kuyenzakala yini lokho? Kumbe abantu bayabiselwa lapho ekade behleli khona?
Hawu, ukuthi babisele abantu ezinye indawo kazisahlaleki, kugcwele amatshe. So indaba leyo ukuthi uhulumente ibadingele okunye yenye indawo yokuthi bahlale kungaba ngcono.
Ukuvuselela i-infrastructure esingathi okutshabaleleyo, ukuvuselelwa kwezitolo, kwezikolo, amakliniki, izibhedlela, kuyakhanya kuyenzakala, liyakubona?
Kuyenzeka, ngoba ama-organizations, ama-NGOs amaningi bakhangela khonokho, especially kuma-schools.
Mazi bani ongathanda ukuwatshiyela nje uZulu weZimbabwe?
Hayi, ngithanda ukubonga abantu beZimbabwe, sabambana sibili ukuthi sincedise. Ngithanda ukuthi ngibonge even ama-NGOs labo abasebenza eChipinge leChimanimani. Kuyenziwa umsebenzi omkhulu kakhulu ukuncedisa labo abawelwa ngengozi ye-cyclone Idai.